sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 18 Nhlangula 2020 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa lo yedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi.
Ingcwethi kwezempilakahle yakwele Melika uDokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabatshengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi baligcikwane leli kumbe hachi, kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala beligcikwane leli, kambe kungakuhamba njani? Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngomkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane abantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamajuma amabili abantu abanomkhuhlane weCovid abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamajuma amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lelegcikwane le-coronavirus. Kungakukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelase Zimbabwe noma besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane we-coronavirus, kuzobala kumbe benegciwane, kuzobala lokhu ukuthi baningi kakhulu, kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelase Mzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kuzobala ukuthi sihleli naligciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe iligciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Tswangirai House ngabebandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezitshiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende, kodwa okunenge kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tswangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso iofisi yeHarvest House libe ofisi yeMDCT ekababu Tswangirai. So uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuthangirai saphile iHarvest House iofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele ePhalamende elizabiza ukuthi axotshwe kumalanga amalutshwana alandelayo?
Indaba yamalunga ePhalamende njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho ebekuza ngesidungu bethi offenses against the party, yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecallwe. So kuya nge-case by case basis. Angikwazi ukuvele ngithi blanketly yebo kula bantu esizobabiza. Kodwa sikhulume ngolwesibili. Ngolwesibili kuzobe sesenza ama-meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngokupheleleyo lo mbuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale nge-headquarters. Njengoba sesiqedile nge-headquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Uma bezibiza ama-Democrats kumele bavume ukuthi ani babe semahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT koqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje-ke njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwangu be-government yezanu ngabe babonisa phela. Ngesilunga abathi they must model what they are advocating. They must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazani yisitha ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso lise sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe nesakobani, isibongo sakhe nesakonkwena. Njalo ke yona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ikhona ngale, kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphi bencedwa amabutho. Njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo, thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhuphe usebenza nabantu bakamnangagwa. Yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. UKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So kono kuvele akusimangalisi. Akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama ofisi. Into engiyaziyo engkwazi eqiniseni ukuthi kabalalungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi baka hulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi ase hambe kucele le MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mama makhuphe. Njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kamnangagwa, angikholi ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo khuphe. Hhayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi ayisilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebeleleni, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababeyibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe. Angikhole ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje igqwetha umnumzana Tapiwa Maganza wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubotshiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayile gama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze. Lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo. Igqwetha likaChamisa Umpofu owabotshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele, la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi sebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane lecoronavirus na. Lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane leCOVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet ele Zim Live lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Lynette Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa. Ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus estokisini lapho ababevalelwe khona. Njalo bathi istokisi sakhona singcole kakhulu. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukhadabe ngukhadabe wesabeleni sasedandanda edandanda phansi khona lekanyandavu elupani ayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akuyisixoleli izanu 20 years sihlupheka singaphume ekukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi hlalani phansi lidle khona okwesela kutshontshayo liphumule ngiyabonga mina khadabe ngikhuluma nise-olivine wodbosh e-south africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambali kustudio 7 voice of america ngithi lonke bantu bakithi mambali ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambali sesilohlelo mpelano ukuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambali ekliniki sisize kakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke umambali yonke abazwayo khuluma emambali esigoqela emkhologwe matokonye majamhlophe size imambali center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonane simphathe siyacela sigangatsha bonke abantu bakithi abazwayo basihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-account number uyasondela komunye wemambali kunaphana olaye noma le number zakho ubuzisisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo ujothama buza siyabonga ematshamhlophe
mthakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncindezelwa ngabantu ababuya empumalanga basincindezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siya ubheke ngokwamanje u-MDC Alliance kaChandrayi le abalwayo manje upresident Shona u-vice president Shona uDelaibithi ubheke kufake uWishman Ncube waba yi-vice president yesibili kunini uvice uWishman Ncube elapho engiprofesa lokhe esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izolo ebabhekile yiwo seyemvuthela imvuthu udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala u-MDC phambili ngomthokozo wakithi
yebo lenjani ngostudio 7 likhuluma lo Clever umfana wasecholosho ukubiza kuthatha sama echolosho ephumula mission mina nitakwa esigabeni ukuthi akusemberia isibhedlela sethu iphumula esinye isibhedlela sethu icholosho yikho lapho enzalelwe khona nzalele ngasemberia igama lami ngiKleva sibonga sama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele impela ngamashona sikhathele kakhulu impela sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyikuyini into ephazana babhizi babulalana labantu becatshisa abantu beba-abhuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lati ntisincedisi ingceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayinela ukudla kuthiwa abantu baphiwe ukudla ukudla kwakhona sikubona siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe elinje sasikhala ngomgabe umgabe-ke wayengcono kulalo umuntu othiwa mnangagwa hhayi bo salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hhayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe utheni uyavotelwa ngubanxa yocabanga hhayi nasikhathele bakithi akuke kutshintshwe sike kusibonela uchamisa umntwana omncane sikhathele ngamatsotsi ezamthiwa
yebo yebo salibingelela besitudio sezen abasakazi bonke nabalaleli bonke imampofo ngithi njengabathi bayita ngamademo abantudemokhrasi MTC kachamisa abathi balole idemokhrasi iyomangalisa ukuthi idemokhrasi yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhuphe siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona alabo bayangisa labo abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe yikho-ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokweza kukamgabe bayangisa njani kuyangisa kudlakela lolo abalwenzayo lolo kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela kuyangisa lokho pho ngabusa umgabe ozaba ngcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhulayo lo ochamisa kuyangisa lokho abakwenzayo so ngiyabonga ngithi abacekane le nto zodlakela ochamisa
aibonani basakazosijosevin siyacela sibili ukuthi umama umakhuphe akayekele udoktar ubaba nesemthamisa akamthiye sibili siyacela sibili akamxolele akaxole alayensi akayixolele kakhulu azama ukuthi ekuthumba yakhe akubuyele emuva kucabange kahle sibili alungisise ikhanda kahle kancane hhayi yabamonzela singazosihluphela ehlupha abanye abantu sibili kakhulu ngoba hhayi lokho akwenzayo kubi kakhulu kubi kakhulu kakhulu akwathi sibili zomnye umuntu so secabanga njani thabiswa kwini ka sina umthabisayo kahle bazama ukuthi bakhumbule kahle bacabange kahle babise ezingqondo zalo moya fake bakhule kancane sibe abantu abadala hhayi hhayi hayiayi asinto i-right le asinto i-right sibili le hhayi lokuthi hhayi ingafaki ibandlelolikusalo lezanupf lela hhayi lingalifaki lapho ngobakhuphe kahlabona isikhanda nje kuphela ngisimanga ukuthi sekela amasota futhi angamapholi hhayi hhayi hayi ngazama ukuthi ekele kusukuluza lapho azama ukuyila siyacela sibili azama ukuthi asebenzisa ikhanda lapho abona ukuthi amavota azathola ku-2023 ayangapha azama ukukhankasela ibandla lakhe ukuthi ku-2023 kungene yani liyathola amavota akhona ukuthi abezehluza amanye amaphathi iphathi ke-alliance hhayi hhayi hhayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahati chamiso lilwelane hhayi uyazakelekela into lezo mani hhayi ubona seliqala uhlale ihlupha nalalo muntu lifuna ucakasela imtshaya njengothwangirayo angisho akelekele into zeni lezo hhayi hhayi uyazi kungafundi sometimes kubuhlungu uyazi ngangifundile ngangihamba ngiyekuba ngibe yipolitiki yezimbabwe ngiyekulwa mbuhlungu njalo ngelesimo sezimbabwe yazi ma ngicabanga ukuthi izimbabwe ubaba wayelishotha lezimbabwe walwela ezimbabwe wacela enyama letill today angikwazi ukuthi ukuphi kulelo lizwe inhliziyo yami buhlungu blind ma ngicabanga ngobaba walwela izimbabwe impi elishotha khonalo wanyamalala forever till today
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela kumanye amazwi ngamafitshane, amapholisa ezigaba zeMelika ezimbalwa aguqe phansi ngamadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa amhlophe. Isizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane enidle lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanxa besekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela. Ingcwethi yezempila kahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kwelemelika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Mana ingoma yeThembe Monks. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele-South Africa, loyedwa obevela e-South Sudan. Ngemva kokuthatha amahofisi aweHarvest House eHarare, ibandla le-MTCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.